ngibona ngathi wenze kuhle ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyane ngu-4 iziphithiphithi leze bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo beziphuma emlonyeni yonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni i-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina ngibona ngathi wona lumnyaka sethethe uBiden kwehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho ngibona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona okobhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje-ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwasa. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuzefika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha lapha nabe kuvele kuqeda sibili sokungathi akuqedakali kusiyale kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela iindawo eziningi zihlumile zavuka zema imisebenzi sikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zivangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo?
Mina vele ngibona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden ngoba ngikholwa ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje kuze soke kamboni ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lama-Democrats.